Isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Sibonge uJonga Kandemiri ngokusinika uhlelo ngolimi lwesishona. Olamukela njengabo lenkulu ku Studio 7. Namhlanje ngompandula 7/2023 ngoprofeti Jeremiah. Endabeni zethu namhlanje.
Njoba libona silapha sihlangene ukuthi sizogcotshwa singene sisebenze ngokusemthethweni sikhangelele ukuthi sakhe nini imithetho ekwabithwa o ebenefitwa nabantu bonke esikuthi thina kuhlupho sithi forever.
Ugcotshwe amalunga edalela eParliamente namhla eMount Aaron. Mount Hampton, abagoqela abakubandla leZANU PF lele Citizens Coalition for Change.
IHarare ayisamanga kuhle because ama-council lawo awe the other parties they are not umsebenzi wabo kahle. So we want to challenge thina abeZANU PF isithi yethu ibe flexible.
Kuqhamuke udlakela phakathi kwabasekeli bebandla leZANU PF nabe-CCC phandle kwamahofisi ekhansili yeHarare e-Townhouse namhlanje ngesikhathi yamakhansela amatsha egcotshwa ukuqala umsebenzi. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Ugcotshwe amalunga edalela eParliamente namhlanje eMount Hampton abagoqela abakubandla leZANU PF lele Citizens Coalition for Change elithi ukhetho lwatshontshwa ngumongameli Emmerson Mnangagwa lebandla lakhe. Kubika uMlondolozi Ndlovu.
Amalunga amatsha afungiswe ngumnumzana Kenneth Chokuda umabhalane wedalela eParliamente. Abameli abaningi bathi bazimisele ukusebenzela uZulu weZimbabwe. Omunye walamadlabuzane okusebenzela uZulu ngumnumzana Decent Collins Bajila omele iluveve Makhandeni edale.
Ukuthi size eParliament kuqakadeke kakhulu ngokuthi siyakwazi ukuthi sanqoba, kodwa sanqoba ukhetho olulobuqili phakathi. Nxa sinqobe ukhetho olulobuqili phakathi kuqakathekile ukuthi abantu sihambe siyebamela, ngoba sathi sikhankasa asitshongo ukuthi sifisa ukunqoba ukhetho oluhambe kahle, sathi sifisa ukunqoba ukhetho laloba luhambe njani. Siyananzelela ukuthi sinqobile, sinqobe ukhetho olulobuqili obukhulu phakathi, kungakho kuqakathekile ukuthi size khona lapha.
Umnumzana Pasha Sivanda owalahla phansi umgcini incebo kahulumende umnumzana Mthuli Ncube ukukhetho eCountry Park laye uthi uzasebenza gadalala ukuze kulungiswe okuhlupha abantu bakuleyo ndawo.
Njengoba libona silapha sihlangene ukuthi sizogcotshwa singene sisebenze ngokusemthethweni sikhangelele ukuthi sakhe nini imithetho ekwabithwa o ebenefitwa nabantu bonke esikuthi thina kuhlupha sithi forever. Why isitsho njalo? For so long iParliament yethu iabuswa kwakhiwa kubulawa imithetho eyenze lutho ekwabithwa ngabamtshwane. So ukukhulu okumqoka esikuthi sizolungisisa indaba yemithetho.
Omela omama eParliament eHarare unkosikazi Ellen Chiriedenga uthi uzakhuluma kakhulu ngokubhekanela besifazana.
So yikho thina njengebandla sifakaze ukuthi iParliamente ligcotshiweyo, first things first, asenze nini i-postmortem ka-2023 ukuthi ukhetho lolu luhambe njani, njalo sithola ama-answers sibone ukuthi let's move forward.
Umnumzana Tafadzwa Mgwadi omele iBuera West edayele eParliamente uthi ulethemba lokuthi amalunga wonke azasekela okufiswa nguhulumende webandla leZANU PF.
As members of parliament, all of us, including the opposition bench, the testament that we're now moving forward and the nation is already started gathering steps towards moving forward. I hope that we are going to have a robust engagement.
Sesigcotshiwe njengabameli bepharlamente sonke labebandla eliphikisayo ilizwe selisiya phambili ngiyathaba ngalokho ngithemba sizasebenzisana kuhle
ukungena kwebandla le-CCC epharlamente nakumakhansili kuza kwenza ukuba kube nzima ukwethenjwa nguZulu ukuba kalivumelani lempumela yokhetho okodwa ingcwethi kwezombusazwe ezimeleyo umnumzana Bekezela Gumbo uthi benze kuhle ngokungena ephalamende
yekulicebe elihle kakhulu yekuyidisizini enhle kakhulu eyenziwe yi-Triple C ngenxa yokuthi abantu ababavoteleyo babavotele befuna ukuthi bebakhokhele whether babakhokhela egomora kumbe babakhokhela eparadise bakhethe ukuthi babakhokhele okwesibili icebo leli lilungile ngenxa yokuthi i-opposition ma isiwinile indawo zenezo kumele ukuthi izivikele izisebenzise ukutshengisa abantu ukuthi iyafanela ukubusa kwenzela ukuthi labo kade bengaboni bebone
ukuthi tyale lephalamende ele-National Assembly lilabameli be-ZANU-PF abalikhulu lamashumi ayisikhombisa lasithupha 176 abe-CCC balikhulu lantathu 103 ukuthi indawo yaseGood West imelele ukuba lommeli ngemva kokuba omunye owayencintisa kukhetho ezimele umuntu onomtono wabhubha kungakwenziwa ukhetho. Ukuza kwenziwa ukhetho lwama-by-elections eGood West. Ukuphinde kwagcotshwa abameli bedale le-Senate lapho ibandla le-ZANU-PF elilabameli abangamachumi amathathu lantathu 33 ele-CCC lilabangamachumi amabili lasikhombisa 27 kuthi induna zilabameli abalithumi lasishiyagalombili 18 abantu abaphila lobugoga bamelwe ngababili ngimele isitudio 7 ngiseharare ngimlondolozi Ndlovu.
Kokamuke udlakela phakathi wabasekeli bebandla le-ZANU-PF labe-CCC phandle kwamahofisi ekhansili eHarare e-Townhouse namhlanje ngesikhathi amakhansila amatsha egcotshwa ukuqala umsebenzi. Kulabanye abalimeleyo abagoqela omunye owesilisa obonakale esobha igazi emhlane. Kubika uMavis Gama.
Kube lokuxokozela okukhulu phandle kwe-Townhouse eHarare lapho okubuthane khona abasekeli be-ZANU-PF labebandla eliphikisayo ele-Citizens Coalition for Change behlabela ingoma zokuchothoza njalo behozana okubangele ukuthi bagcine sebetshayene. Abalimeleyo bagoqela omunye wesilisa obonakale egeleza igazi emhlane kugcine kungenela amapholisa aqeda umsindo. Udlakela lolu lusenzakala phandle phakathi kwamahofisi ekhansili bekugcotshwa amakhansila asanda kukhethwa afika phose amachumi ayisithupha 59. Kodwa akusakhethwanga umeya wedolobha leli ngoba kulombiko omise lokhu ovele kuhlangothi olubona ngokwakhiwa kwezabelo olwe-Public Works and National Housing olawule ukuba umeya akhethwe ngelanga elehlukileyo okuyinto enzakale njalo kobulawayo izolo. Omunye wamakhansila eHarare ogcotshwe lamhla ngumnumzana Lovemore Makuwerere omele iward 24 njalo engowebandla le-Triple C.
Isinqumo yakhe isibhedlela amaplans akhona esibhedlela sesilawo so sizakucela uZulu nabanye abangasincedisa ukuthi siyakhe isibhedlela sonesi. Okunye engingafisa kona ukuthi sithwale izimo ngoba hayi khona apha yikokuthisine-challenge khona.
Unkosikazi Teresa Taguma Thomas ongene nge-proportional representation phansi kwebandla le-ZANU-PF ufisa ukuba idolobho leli lihlanzeke.
IHarare ayisamanga kuhle because ama-council law awe the other party they are not doing umsebenzi wabo kahle. So we want to challenge them. Thina abe-ZANU-PF
ngaphambilini kokuba lomkhosi uqale umabhalane omkhulu weHarare u-injiniya Hosea Chisango wazise ngohlelo oluzolandela ngemva kokufungiswa kwamakhansila la ogoqela ukuthi kuzamele bangene umhlangano wokubafundisa umsebenzi wabo emhlanganweni abazawenza lomnumzana Tafazi kwaMguti unobhala obona ngezedolobho leHarare, Harare Metropolitan Secretary for Provincial Affairs and Devolution. Anduba kukhethwe umeya lomsekeli wakhe kanye labagcini sihlalo labasekeli babo kunsukwana ezilandelayo, hatshi lamhla njengalokho obekukhanyelelwe ngabaningi. Lokhu kuphikiswe ngukansela Danford Ngadziwore we-CCC omela iward 16 kumanisipala weHarare.
This is the manifesto that we have that we need to talk. So we say we are now rewriting the process.
Angiqali ukubalapha njengokansela, kambe lokho kutsho ukuthi sesisibhala kakutsha isisekelo sombuso na.
Abanye abafungisiweyo bagoqela unkosazana Cecilia Chimbiri owe-CCC ongene nge-proportional representation, lo mnumzana Simbarashe Chana Chimwe owebandla leZANU-PF owaziwa njalo ngelokuthi Dama. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingu-Mavis Gama.
Silokhu sikudaba olufanayo lokugcotshwa kwamakansela. Kugcotshwe alishumi lane 14 eVictoria Falls, iningi lawo bengabebandla eliphikisayo ele-Citizens Coalition for Change. Bona-ke abathi inhloso yabo yikusebenzisana njengekhansili ekufezeni izifiso zikaZulu. Kubika uNokuthaba Dlamini.
Ngalizwi linye bathi okusemahlombe abo njalo okumele kufezwe ngokuphangisa yikuxazulula udubo lwamanzi idolobho leli elibhekane lalo loba nje lincelezelane lomfula uZambezi. Isiphathamandla sekhansilini yaleli dolobho umnumzana Roni Dube uchasisa kabanzi ngohlupho lwamanzi.
Lapho siwathatha khona emfuleni kulenkalakatha yempompi edubukileyo khona phana, yiye sizama ukuyilungisa. Sesize sabiza labo contractor abavela koBulawayo ukuthi basincedise.
Omunye wabafungiswe ukuqala umsebenzi emela iward 8 unkosikazi Priscilla Chuma Mhlanga uthi ngaphandle kwamanzi ziningi inkathazo ezikulindawo.
Okwakathesi ungakhangela njengakuBD 46 lapho enhlala khona, abantu bakhala ngendaba yamanzi, bakhala ngendaba yesuwa, bakhala ngendaba yama-roads, izulu lingana laphana kuyagcwala asila noma gravel.
Ongumqondisi Chief Whip wamakhansila la umnumzana Richard Mguni uthi uhlupho lwamanzi luyimpica kuzakhamizi eziningi.
Into sikhangeleleyo lapha ngama-councillors including lami indaba yamanzi, ngoba idolobho vele likhala ngamanzi, liyachisa ngamanzi. I think that into okufanele kuqala ukuthi ngasiyahlala siyi-address indaba yamanzi. Yes, imigwaqo isesecondary but amanzi ufanele siwakhangele ukuthi yobaphumsi bazasifakela ama-reservoir in 3-6 months. So fanele sibone ukuthi kuyenziwa ngokushesha.
Ongene eliqembu elizimele lodwa umnumzana Thafatswa Mutowa uthi laye uzasebenzisana labanye bakhe abebandla eliphikisayo ele-CCC.
Indaba yamanzi aso ndaba engasova ngo-1 day, indaba engasova maybe in a year's time, because into yakhona we're using the old system. So you need to sibekezele kube nesikhathi usilungise indaba yamanzi.
Uthi njalo uhlose ukuphakamisa intsha ngezenguqu, lokhu kungeminye yemizamo yokulwisana lohlupho lwezidakamizwa. Kulinhloso usekelwa ngunkosikazi Mhlanga.
Intsha esilayo abala lutho lokwenza, that's why they are involved in drug abuse. Ungakhangela even in my manifesto I indicated ukuthi sikhangelele ukuthi ungakhangela emkhosana ngale akula ground lokuthi abantwana bangadlalela. We don't have i-library yokuthi abantwana bangahamba beyestada. We don't have anything. Noma i-stadium ungakhangela sona, lesi it's incomplete okuthi abantwana behambe beyekwenza ama-games abo.
Omunye wabathathu abangene kuhlangothi lwe-Women's Quota, unkosikazi Mabhukwana Ndlovu, uthi eyakhe injongo yikuza le nhlelo zokuthuthukisa abesifazane.
Thina njengomama sifuna ukuzama ukuphakamisa omama, sibancedise ukwenza ama-projects ukubana benele ukuziphilisa ezindlini, benele ukugcina abantwana bebahambise esikolo, lokubona ukuthi izinto abazenzayo ezinye zingalunganga, ayincebe ngasitopha kunokungena emabhawa, wathi especially i-youth yabomama.
Abesifazane laba bathi okunye njalo abahlose ukukufeza yikutholakala kwendawo zokwenzela imisebenzi yezandla efana lokuthunga, ukweluka amadoyili, amabhasikiti kanye lengcebethu ezizathengiselwa izivakatshi. Ngemva kokuthathwa kwezifungo, uDube ugqibe ngokuqonqosela amakhansila la ukuthi bazaba lomhlangano wokufundiswa ngokujulileyo okukhangelelwe kibo kulandela i-Edens Councils Act, qede behlale sokubunjwa amakomiti ukukhethwa kuka Meya lokunye. Ngimele iStudio 7 ngise Victoria Falls ngingunokuthaba Dlamini.
Abantu abangamashumi edlula ayisithupha 63 bahlolwe izolo kobulawayo batholakala belomkhuhlane wesihudo. Lomkhuhlane ubikwa usumemetheka kakhulu elokitshini lePhumula. Ubathabele Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ukumemetheka komkhuhlane lo kutsho ukuthi sekulabantu abangamakhulu amahlanu lamatshumi amane lanye, i-541, esebahlolwa batholakala belomkhuhlane wesihudo kobulawayo kusukela kuviki ephelileyo, kwaphepha abangamatshumi ayisikhombisa lantathu, i-73. Lokhu sokwethuse abantu abaningi abathi umkhuhlane lo ubangwa yikuswelakala kwamanzi ahlanzekileyo. Esinye isakhamuzi sePhumula, unkosikazi Elizabeth Nyirenda, uthi amanzi nxa ekhona ezimpompini ayabe engcolile njalo elephunga.
Into enkulu yindaba yamanzi. Amanzi yiyo iproblemu enkulu ekuthi amanzi kathe saqeda iviki engekho, khonapho nxa ebuya amanzi awo engcole emnyama ethi tsu. Even nxa ukabhoyilisa lapha uyezwa enuka, sibili enuka, uyabo enuko kokuthi vele amanzi lawana vele ayenzi kunate njeyani. Manje uya every week wethatha amabhini, but wona abantu wajikijele emakhonini khona, emajikijele ekhoneni, idoti amaphamba kuyini konke, uzathola impukane zana zesibuya futhi emayana. Amasuriji lawo vele amakhona wonke adobuka amasuriji wodwa.
Isakhamuzi sePhumula umnumzana Albert Mhlanga uthi kuhlale isikhathi eside amanzi engatholakali okubangele ukuqhamuka komkhuhlane wesihudo.
Into eyenzakalayo ukuthi ePhumula kuhlale kungela manzi isikhathi eside, lanxa amashedule ama-Wednesday lama nge-weekend la okuthiwa ayabuya amanzi, ePhumula abe engabuyi. Kwenzela ukuthi abantu bebesebenzisa izambuzi kunjalo, abanye besebenzisa egangeni, indawo yonke yagcwala ingcekeza. Ukuthi nxa impukane zithe zaqondana lengcekeza leyo zisuke zizokuletha futhi ekudleni kwabantu, kwenzela ukuthi imkhuhlane isuka khonapho empukaneni.
Umabhalane weBulawayo Progressive Residents Association umnumzana Thembelani Dube uthi isihudo singabe sibangelwe ngamanzi angcolileyo.
Imbangela igoqela ukuthi amanzi abuyayo mhlawumbe abuya evele eselengcekeza evela kuwamaphayiphi. Lokho kubangelwa ukuthi kuyathatha amalanga ambalwa amanzi engekho evaliwe, sithi water shedding. Sahlolisisa ke abazempilwa kahle bazathi-ke ngase bephume lesisombululo esegcekeni bazise, kodwa okwakhathesi abantu bakhala ngokuthi banatha amanzi ayesanda ukuphuma ezimpompini. Esikhathini esiningi nje abantu bayakhelela bafake ezinkonxeni zabo bazinathela amanzi lana kwamalanga nala ambalwa kungabi lohlupho oluthize.
Umqondisi wezempilakahle weBulawayo City Council uDokotela Edwin Sibanda uthi ukuswelakala kwamanzi ngokunye okubangela lokhu, ngakho bayelapha abagulayo kungela mbadalo.
Amanzi avuliwe kusukusela kuthanga, sizazama ukuthi ahlale evuliwe throughout, kusukusela ngolwesithathu last week lokho bebuya. Abanye siyabalandela ezindlini, siyabalaphela ezindlini. Partners asincedisayo i-Africa Ahead labanye bakhona phansi khonale labo asincedisa nalapho esithola esifuna khona uncedo. Into yokuqala yokuhamba kwamanzi, ukungabi khona kwamanzi kwenza ubuchapha bande esezimpompini lezi ezinye zakhona esezizindala, abuya esethwele ingcekeza eyasala isiwa khona ngesikhathi amanzi engekho.
Ngenyanga kaNtulikazi abantu abalikhulu lamatshumi ayisitshiyagalombili lengxenye i-185 babanjwa ngumkhuhlane lo. Ngoncwabakazi inani labantu ababanjwe isihudo bedlula amakhulu amabili, i-206. Ikhansile iqhubeka isipha izakhamuzi zakobulawayo amanzi okwensuku ezimbili ngeviki ngoba amadamu kawala manzi anelayo. Ngimele Studio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Abanye abantu lokhu betitibela kulandela kunqoba kwamongameli Emmerson Mnangagwa kukhetho oluqhutshwe kunyanga edluleyo olulempumela ephikiswa libandla le-Citizens Coalition for Change eliphikisayo. Abe-CCC bathi basakhulumisana lenkokheli yamazwe angezansi kwezwekazi le-Africa eyesadek ngokuthi kwenziwe olunye njalo ukhetho, kodwa abe-ZANU-PF bathi i-CCC isiphelelwe umphako. Inhlanganiso ezazizihlola ukhetho lolu zigoqela i-SADC, European Union, African Union, ezithi ukhetho lolu kalukhutshwanga ngemfanelo. Loba abe-CCC besola impumela yokhetho lolu, namhla kugcotshwe amalunga amatsha wonke edale lephalamende njalo lamakansila emadolobheni atshiyeneyo lendaweni ezitshiyeneyo zelizwe izo lokugcotshwa amakansila kobulawayo. Abantu abaningi bathi kuyamangalisa ukubana amalunga e-CCC agcotshwe ngesikhathi ibandla leli likhala ngempumela yokhetho. Ukuze sihlaziye udaba lolu, uGates Dube we-Studio 7 uxoxe lomnumzana Belief Gawule owe-ZANU-PF, lomnumzana Fortune Mlalazi owe-CCC.
Mina ngavumelana lento ekhulunywe ngosilo lwamaphosa ukuthi vele kuthi takuze kumele akulakhetha ukuzathwala uhambe kuhle. Mina yamangala i-CCC ukuthi igalelani laba bawine khona ama-councillors lama-MPs amaposition abawinileyo bathi ukhethe luhambe kuhle. Ngalo kusiza kuposition kulokuze niyamukamongameli laba bathi bona ba-regime. Honestly, I'm failing to understand. Abayekele phela bahle bathi yonke into yakho labayikhalale ngendlela enjalo ngabe sikunye kwakho la ku-regime. Yikho nje hayi no, madoda, let's be fair. Ilizwe ngelethi sonke akusetshenze kuye phambili.
Yes, siyakuzwa kakhulu ke baba Mlalazi.
Ukhetho lweZimbabwe solwenziwe lwadlula ngokujwayelekileyo sibone izimanga sibone into eziyanisayo kade zisenziwa yizeki incedisana lohulumende. Kungani ngisithi incedisana lohulumende? Ngoba ubuthunga accuser izeki ukuthi lapha lehlulekile izeki izithulele idifendwe ngomthwangwa labomangwana labo bonke abanye abezana. So akumangalisi lokho okwenzakeleyo. In fact idlulisile this time ungazake kwenzakale okubanga lokuthi izanu izigijimele iye court iye kuthi izeki kayibambanga kuhluhlela lokhetho. Okuyikho thina abanye ngaphandle kwe-CCC abantu nje jikelele bathi lolu khetho hayi akulakhetho olunje. Wakuwabona ngapha ukhetho olokuthi kuthweka kula ma-ballot paper. Ama-ballot paper kuya ngo-6 uzothiwa ukhetho soludlulisiwe kwelinye ilanga. Ngitsho at the height of madness kaMgabe kakuzange kube le incompetence enje. Kodwa kakusimangalisi ngoba uMgabe wathiya esitshelile engakafi ukuthi lungamba othungamela ilizwe hayi ingqondo kayikho kagraspi nxa ukhumbula Dube wakwasitshela ngabo probity uMgabe. So azange simlalele ngaleso sikhathi sesikubona ke namhlanje sokuvele egcekeni ukubana sibuswa nje izimpumputhe.
Baba Gawule,
Kips uyazi ngiyadana kakhulu ukuthi uMlalazi xa ekhuluma esithi uMgabe wakhuluma ngoMnangagwa ngoPresident Mnangagwa kuyo ambontu inza khona kwakukhulumayo uMlalazi kuyahambelana lalo lendlela uMgabe wayemthembe ngakhona uMnangagwa. Ama-committees wonke ayirana ama-cabinet committees lana amanye kaba kwasike isikhathi ikwazi wamu-appointa waba ngu-vice president wayembona ukwenelisa kwakhe ukuthi umsebenzi uyawenelisa. And babekhuluma abanye khona ephathini phakathi abanye babekhuluma bathi uMnangagwa is a good administrator. Ngokunjalo vele uMnangagwa njalo uveleni uMnangagwa ngokuthi ngokwakhe yena uyasebenza vele ukusebenza kukhuthele kakhulu uyasebenza sibili. Indlela yakhona asebenza ngayo yena le etshengisa ukuthi bamphakamisa baze bamfikisa lapha agcina ekhona apho uMgabe. Okhona eyinzama ukuthi nginalifaye ilokuze le ekhulunywa nguDumane yokuthi uMgabe wathi uMnangagwa umuntu ongayenelisiyo. UMnangagwa uyenelisa yikho esikubonileyo khonokho and ungakhangela even nama-portfolios abahambayo
ayithathayo ngesikhathi enguminista ngesikhathi ekukabinethi kamgabe wayevele ebambi. Asithini thina zihlobo ezithandekayo, siyabona umumo lo wama-elections lo usundlulile, now water under the bridge. But mina into enginanzelelayo sonke isikhathi ikakhulu e-Afrika la akunamuntu umuntu othi ama-elections afike ngowinileyo othi odliwe ama-elections arigi yinto esikhona, but ama-elections sedlulile ahlangane imuli yezimbabwe sihambe siye phambili.
Bamlalazi, kuya phambili ukakhulu umgawule esithi phela kuma-parliamentary lapha lakumakhansili libuthile endaweni eziningi, yindaba lisithi kuqhutshwe kuhle khonapho kodwa lithi kukamongameli akuhambanga kahle
kule nto ubaba ugawula angayisiyo nxa sikhuluma ngokhetho ngokungahleleki kwalo. Yebo, i-opposition ithethe ama-seats athile ezindaweni zemadolobheni la kwezinye emakhaya kubo-Mat North, akutsho ukubana bekukade kuqondile kulezo zindawo. I-opposition yenelisile under difficult circumstances ukudefenda ama-seats athile lokuthatha back ama-seats athile kulezo zindawo. Abantu beZimbabwe abahlala kulezo ndawo bodwa nje balile ukuthi basetshenziswe izano. Siyazi ukuthi kwezindawo emakhaya abanye bebetshelwa ukubana wena uzatha wenelisa ukubhala uyevotelwa ngomunye umuntu, njalo kwezinye indawo osobhuku bekulamatafula okuthiwa khona kuthiwa i-poll exit survey something like that. Zonke zenezo izinto ezimbi ezenziwe lukhetho obeluqhutshwa iZEC idefendwa izano PF. Konoko kukhona okunuka santungwana. Umfast mover siya phambili, ugawule uthi kufanele sibambane sakhilizwe siya phambili. Unfortunately ugawule nje selokho waba nguye esizoba ngezano, kwakulokho kuthiwa pamberi pamberi, kasizake sifike kuleyo pamberi.
Lapho lizwe umnumzana Belief Gawule weBazanu PF lo mnumzana Fortune Mlalazi owe-CCCC bexoxa lo Gibbs Dube we-Studio 7. Umhlangano wokuqala oqakathekileyo wezwekazi le-Africa owe-Africa Climate Summit ugqitshwe izolo eNairobi kwele Kenya. Abakhokeli be-Africa abangenela umhlangano bathethe isimumo sokuthi kubuthaniswe imali ezasetshenziswa kusetshenziswa imithelo emitsha e-carbon tax yokulwisana lokuguquka kommo womkhathi. Kule nkuthazo yokuthi amazwe athuthukileyo abe yiwo akhipha imali eningi ezangena kulesi sikhwama. Obethunywe ngumongameli weMelika kulo mhlangano umnumzana John Kerry wazise ukubana ilizwe lakhe lizakhipha izigidi ezingamakhulu amathathu zamadola eMelika, US $300 million, yokuphathisa ekulinyeni kwezilimo ezingaphandle niswa ikuguquka komumo womkhathi eAfrika. UThabo Kancube oweStudio 7 ubelethuba lokuxoxa lobe ngumthathi pathi ntambo ogajalweza umumo womkhathi emele iZimbabwe umnumzana Ngqobe izitamangaliso Ndlovu.
Ukujela ukwenzakala eminyakeni ukuthi ama-presidents omongameli wamazwe bamshombo bahlangana kuphela kulokhu esikuthi i-conference of parties okuba khona injalo umnyaka ususiyaphela. Lo nyaka sebesihlangana e-UAE e-Dubai. Laphana uthola ukuthi kakhulu babuya bezoyenza ama-statements, kukanti bekunethuba elebeliswelakele lokuthi bake bahlangane baxoxisane ukuthi kanti vele indaba le yokuguquka komkhathi sinanzelela ukuthi i-Afrika ayisiyo ebangele ukuthi sifike lapho esesikhona, kodwa yiyo ezithola iphakathi kokunzima eqhongana lalokhu kungananzelela kithi khonapha eZimbabwe. Sokusenzakala phose minyaka yonke ukuthi sinama-cyclone, kwenzakala phose minyaka yonke ukuthi ma kuqala nje isikhathi sezulu kwakuyumoya lolaka, izikolo ziyathathwa, izibhedlela ziyathathwa.
Ye, sikhangela lapho umhlangano lo obuqakatheke kakhulu ulungiselela ukuthi kube lezinqumo ezizohanjwa lazo nxa sekuyiwa emhlanganweni lamanye amazwe angekho e-Afrika. Yiziphi izinqumo eziphume kulo mhlangano?
Okokuqala esikuphakamisileyo ukuthi thina njengesizwe se-Afrika
muthi esiphakathi kobunzima bokuguquka komkhathi ikanti kakusithi esakubangelayo lokho sithe sifisa ukuphuma kuyo sobandla lokwesibili sithe nqabe sibehlangene kunyaka ophelileyo e-Egypt eSharm el-Sheikh laphana kwaphuma isinqumo esokuthi kumele kube lesikhwama esizaqondana lokuthiwa yi-loss and damage i-fund leyi i-loss and damage kukhangela ukuthi njengoba sasihlangane le ngozi eChimanimani nxa ukhumbula iminyaka embili emithathu kakula sikhwama sokuthi amazwe nxa eselungisa ngemva kokubidlikela okungako bathola ngaphi imali so thina sikhangelela ukuthi amazwe athuthukileyo abe yiwo afake imali.
Siligqiba-ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguPraxedes Jeremiah.